Siyabonga Chris Lojonga, siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 kuNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usephe abaphila ngokuthengisa izitaladini zemadolobheni elizweni jikelele iviki eyodwa yokuthi basuke lapho abasebenzela khona ngoba bengayikela bazasuswa ngamapholisa lamasosha.
Yebo, kambe bangabe bekhona abangazwanani imbelo kuwelelana lo mbuso kamongameli Mugabe. Kodwa ayisikho ukuthi yikho kunganika abantu ilungelo lokuthi baye yanisa ngale ndlela ikakhulu engumZimbabwe.
Inhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists ithi intatheli izindaba zeNigeria zitshengise ukungahloniphi umongameli Robert Mugabe lapho ezibonakala emfanekisweni wevideo zimemeza zimbuza ukuthi uzachiya nini isikhundla.
So-ke ngaleyo ndlela kumele kube nama-checks and balances ukuthi sibone ukuthi abantu abahanjiswa entolongweni ngabantu abavele kufanele sibili ukuthi bayengena khona ngale. Then ukuthi la amanye ama-crimes nje abantu bayephiwa i-community service or i-fine.
Esigabeni sethu sezempilakahle lamuhla uhulumende uthi usezasungula uhlelo lokuhlolisisa umumo osemajele kukhangelwa ukuthi kungani umkhuhlane wofuba we-TB uqhubeka uhlasela lolu hlangothi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende usephe abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zemadolobheni elizweni jikelele iviki yokuthi basuke lapho abasebenzela khona. Umphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo utshele iStudio 7 ukuthi abathengisayo laba bengikela ukusuka kuzenziwa uhlelo lokubaxotsha ezitaladini oluzaqhutshwa ngamapholisa lamasosha. Wengezelele wathi kumele baye lapho ababelwa khona emadolobheni amakhulu ikakhulu eHarare sokuminyeni abathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladini bagcwele indawana yonke. Bona abaphila ngokuthengisa emgwaqweni bayafunga bemba phansi besithi kabasoze besuke ngaphandle kokuba banikwe indawo zokusebenzela njengoba imisebenzi ingekho elizweni. Inhlanganiso ebona ngamalungelo intatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists ZUJ ithi intatheli izindaba zeNigeria zitshengise ukungahloniphi umongameli Robert Mugabe ngempela viki lapho ezibonakala emfanekisweni wevideo zimemeza zimbuza ukuthi uzachiya nini isikhundla sokuba ngumongameli. Umfanekiso lo osubukwe ebulenjini ngabantu abaningi emazweni achiyeneyo utshengisa intatheli izindaba okuthiwa zivela emsakazweni we-TV channel Sahara eNigeria zimemeza zitshela umongameli Mugabe ukuthi akulambuso okhululekileyo eZimbabwe njengalokho okwenzakala eNigeria. Iningi selemukele ngembono etshiyeneyo yomfanekiso lo, abanye besithi ngempela utshengisa ukungahloniphi ngoba intatheli izindaba sezivele zathatha uhlangothi, abanye njalo besithi intatheli izindaba lezi zibuza imibuzo esemlonyeni yabaningi. Umongameli Mugabe ubenxuswe ukuyabona ukugcotshwa kukamongameli Muhammad Buhari osanda kukhethwa kuba ngumongameli weNigeria. Unobhala jikelele weZUJ umnumzana Foster Dongozi uthi bekufanele intatheli izindaba zimhloniphe umongameli Mugabe njengomkhokheli welizwe.
Iqiniso ngelokuthi uPresident Mugabe eseNigeria ubengazimelelanga yena lemuli yakhe, ubemelele wonke amaZimbabweni, ubemelele wonke abantu beSouthern Africa, ubemelele i-Africa yonke, ube ngumhlonitshwa omkhulu. Ngakho-ke bekumele uhulumende weNigeria abone bathathe amanyathela wonke okuthi umongameli Mugabe njengomgcinisihlalo we-African Union kaphathwa ngesiphatho esibi esisibonileyo. Thina njengentatheli zindaba sikhankasela ukuthi intatheli ikakhulu ezisebenza umsebenzi wona lowo okuqhutshwa kwembiko zihlonitshwe, ziphathwe kakuhle emsebenzini yazo. Kodwa ayisikho ukuthi lilungelo lokuthi baphathe kubi labo esiyabe sidinga imbiko kibo.
Abanye njalo abangakuqeqetshelanga lokhu kwethulwa kwembiko, ungabachazisela nje ukuthi kuyini khona phana okungaqondanga, ngabe bayibuze njani imibuzo yabo?
Hayi phela okwakuqala ngokunanzelela kwami ngibona ungani ngabantu nje abazenzela amandlwane mayelana ngokuqhutshwa kwembiko. Xa kuyukuthi intatheli yezindaba eyeqiniso uyazibika kakuhle ukuthi hayi mina ngisebenzela inhlanganiso enje, umbuzo wami ngowokuthi kodwa nxa kuyukuthi lihlose ukuthi lehoza umuntu lapho sokungokunye, asoze sikuthathe njengokuthi ngikudingwa kwemibiko mbe ukuqhutshwa kwezindaba. Umongameli bengumhlonitshwa eNigeria, yikho sithi mina akaze kwenzakale ukuthi izethekele ezizinkokheli eziza lapha elizweni ziyangiswe mbe zinikwe isiphatho esinjalo. Yebo kambe bangabe bekhona abangazwanani imbe lokuwelelana lo mbuso kamongameli Mugabe, kodwa ayisikho ukuthi yikho unganika abantu ilungelo lokuthi bayeyangisa ngale ndlela ikakhulu engumZimbabwe.
Lo mnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba yelizweni izuju, bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Welshman Ncube uthi amabandla aphikisayo kumele ebambane ngaphambilini kokhetho luka-2018 ukuze enelise ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Kodwa umnumzana Ncube uthi kuza kuba nzima ukuthi ibandla lakhe lingene kumanyano le-MDCT ngoba kulenzondano enkulu phakathi kwamabandla omabili njalo engaboni ngalihlo linye. Uthi ibandla lakhe lizaqhubeka likhulumisana lamabandla agoqela iMavambo, NCA, iZaphule, MDC Renewal ngenjongo yokubumba umanyano. Inkulumo zokubambanisa MDC kamnumzana Ncube leRenewal zimisiwe kumaviki edluleyo ngenxa yokulwisana okukhona kubandla leMDC Renewal. Untungameli Nkomo Studio 7 uqale ngokubuza umnumzana Ncube ukuthi usalethemba lokuthi amabandla omabili azabuye ebambane na.
Ithemba baba Ngoba kumele lihlale likhona ngoba singasweli ithemba kuyabe sokutsho ukuthi sesikhalala ukuthi iZimbabwe ilizwe lethu liyakheka kakutsha. So ithemba kumele sihlale silalo, sibekezele, sigcinisele ukuthi bonke labo esilwela sisonke ukuthi iZimbabwe ibe lo mbuso omuhle, umbuso ongaso wezigebenga nezikiwe ube khona. Esilwela konke lokho kumele siqhubekele phambili, sizama sisenza konke esingakwenza ukuthi kube lomanyano walabo abakholwa izinto ezifananayo ngombuso njalo lokukhokhela kwelizwe.
Lingangena na kumanyano oyabe ulebandla leMDCT?
Uzabona ukuthi khonapho nithe ngichasisa inkulumo ezaba khona ezikhona ngokuthi sibumbe umanyano ukuthi sisebenzeni sonke ukuthi sibonisane amaqhinga amacebo esingaba lawo ukuthi ilizwe lethu lakhiwe kakutsha kanjani, kulungiswe ukuhlupheka kwabantu okukhona. Amaqembu amaphathi engiwaqambileyo angizange ngiqambe phakathi kwayo iMDCT, ngiqambe abe-Renewal, ngaqambe abe-ZAP, ngaqambe abe-Mavambo, ngaqambe abe-NCA ngenxa yokuthi abethila ngesilungu. Yikho kuthiwa phakathi kwethu labo sinempikisano eziqine eziyinsimbi, antagonistic contradictions, okuthi kufanana lo muntu engingathi omunye umKristu omunye ngumhede nga kunjalo akwenzakali ukuthi likhonze lonke omunye likholwa omunye ngasokho
lo ngumnumzana weshime ncube umkhokheli welinye lamacele emdc sixoxelaye okwabulawayo asizweni umsekeli wesikhulumeli semdc team nkosazana Thabita Khumalo
ibandla lika Washington bayangimangaza uma besithi kasila umuntu nomunye ngoba mele sazi ukuthi eZimbabwe udubo esilale ludubo lezani lomgazi so ngabona besithi babambana babambana besiyakhipha babo kungakuyiki esilayo kuleli lizwe lezani bethi ukuthi kasila umuntu efana naye siyangimangalisa ngoba sikhuluma kunjenje bekumele uhambe kukhetho lwama-by-election bona abatheka bahambi inakathi vele ezithe phambilini kathi sahambe kukhetho nxa kungatshintshwanga imigoqo yokuthi singene kukhetho so yikho sengimangale ukuthi imibono akhuluma ngayo yiphi
limi ngaphi kona kudaba lokumanyana kwamabandla athiyena yaphikisana
kudaba lokumanyana silaleyo esisithi esasithi khona yi-convergence ukuthi amabandla wonke aphikisanayo kuleli lizwe sihlanganisa amakhanda siphumele imigoqo ukuthi senzeni ukuthi silungise okwenzakala kuleli lizwe lokhu esilindele impumela yabantu abenza khona ukuthi sihlangane njalo uyazi ukuthi inkokheli yethu babisangirayi uhlale ikhulume sithi yena ukuthi sibambane kuqakathekile njalo thina ibandla yethu itende enkulu kakhulu ukuthi alisonto ngahlangana kodwa laba abanye babona kunjalo yikho sifika senzeni i-convergence sihlanganise namakhanda nabo laba abanombono wabo baphume nombono wabo lathi siphume nombono wabo kodwa okuqakathekileyo ukuthi siphume nombono ozaphathisa ukuthi sikhiphe njani ezikuhlela
unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxelaye ekobulawayo Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela uhlelo lukahulumende lokuhlolisisa abalamapulazi amaningi kumbe amakhulu kakhulu ngenhloso yokuwa qume abelwe abanye. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Abasekeli bebandla leZANU-PF abagoqela iziphathamandla zaleli bandla sebedlela evalweni kulandela impiko ethi uhulumende useza bhotabhota ngelizwe ephungula inani lamapulazi amakhulu ethathela abangawasebenzisiyo ngemfanelo. Lanxa uhulumende sake wenza inhlelo ezimbalwa zokucwayisisa abalamapulazi amakhulu labangawasebenzisiyo akukaze kuthathwe inyathelo. Kodwa kumbiko ayithule iphephandabeni le-The Herald umphathintambo wezokulima umnumzana Douglas Mombeshola uthi lolu hlelo luqala kuyona le iviki esigabeni senkabazwe njalo uzaqhubeka isiya kwezinye izigaba kumaviki alandelayo. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi uhulumende engabe esethatha inyathelo kathesi yena wayengathathi inyathelo kulandela ukuxabana okusebandleni leli kuxotshwa ezinye iziphathamandla. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi ukuqhuma amapulazi akusoze kulungisise udubo lokungalimi ngemfanelo.
Mina ngokubona kwami angiboni ukuthi indaba yokuthi uthathe amapulazi uphinde waqume ebe mancane yikhona lapho okungalethi solution kumbe okungaqeda uhlupho esikhuluma ngayo. Ngoba angikholi ukuthi iningi labantu abalamapulazi abangasebenzisiyo kumbe okuthiwa makhulu angikholi ukuthi yikuthanda kwabo nje ukuthi bangasebenzisi. Ukuze usebenze kwezolimo kumbe kweze-agriculture ikakhulu nxa sesikhuluma nge-commercial agriculture kudinga imali and siyazi sonke ukuthi indaba zemali kumbe ama-financial institutions asiza abantu abalimayo asasebenzi ngemfanelo. Uma singalungisanga lokho singawaquma amapulazi ezebe ngama-one hectare, one hectare. Kodwa nxa singalungisanga indaba esingathi i-environment kumbe umumo kwezokulima ezweni angikholi ukuthi sizabe siyalungisisa indaba.
Ilizwe lilokhu lisiba lendlala lingenelisi ukuthi libe lesivuno esisuthisa uZulu umnyaka uzeyo phela. Singathini nxa sesikhangela khona ukuthi kulabanye abalamaplaza abangasebenzi?
Well, kuliqiniso ukuthi ngesikhathi se-fast track iqali fast track bekusiba khona iqiniso ukuthi abanye bebesiba bukhali basuke bathathe lokungaphezu kwamandla abo. Mhlawumbe kungaba le ndaba esingayisho ukuthi hayi abanye basuke bathatha amaplaza abamaningi kakhulu kababuyise lamanye. Kodwa ngikholwa ukuthi singaze sifike sithi umuntu eleplaza elilodwa siphinde silithathe silisike lona. Ngakuthiwa phela laba balamaplaza amaningi umuntu eyedwa yibo kufanele bawabuyisele, kungezwakala ngcono lokho.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Esigabeni sethu sezempilakahle lamhlanje uhulumende uthi useza sungula uhlelo lokuhlolisisa umomo osemajele wonke aweZimbabwe kukhangelwa ukuthi kungani umkhuhlane wofuba oyi-TB uqhubeka uhlasela njalo ubulala izibotshwa eziningi emajele aselizweni. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende olukhangela ukuphathwa kwamajele, iZimbabwe Prisons and Correctional Services, luthi soluqoqe ukuqala lokhu kucubungula ukuze kudingisiswe ukuthi kungani inani eliphezulu kakhulu lezibotshwa lihlezi lihlaselwa yilo mkhuhlane, lokuthi kuyini okungenziwa ukuze izibotshwa zivikelwe. Amajele akuleli avele abhekane lohlupho lokusilela kwemithi, ukudla kanye lokuminyana. Ukucubungula lokho kuzenziwa ngosekelo oluvela kuhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe wonke, United Nations Office on Drug and Clinic. UDokotela Tafazwa Sibanda ubambe isikhundla sikasibalukhulu wezempilakahle eMathebeleland North. Uthi bayakhathazeka ngokumemetheka komkhuhlane wofuba emajele, kungakho uhulumende esethatha amanyathelo okuqeda lolu dubo. Ngeviki ephelileyo uhulumende unike ijele yekhami umtshina wokuhlola igciwane lofuba njalo uhlole ukuthi leli gciwane alikabile lana elingalapheki lula othiwa yi-gene expert machine. Osebenza labasemajele kunhlanganiso yokholo i-Prison to Praise uPastor Ben Ncube uthi udubo olukhona yokuminyana kwezibotshwa emajele kanye lokuswelakala kwalabo abangaphathisa uhulumende ukuthola ukudla okwakha umzimba kanye lemithi.
Kumele kube lenindlela zokuthi kulama crimes lana esingathini ngama not so serious crimes, you know, kumele aphiwe i-community service. I think there are a lot of cases anjalo ukuthi umuntu bekumele angafaka intolongweni. So ke ngaleyo ndlela kumele kube ama checks and balances ukuthi sibone ukuthi abantu abahanjiswa intolongweni ngabantu abavele kufanele sibili ukuthi bayengena khona ngale. Then ukuthi la amanye ama crimes nje abantu bayephiwa community service or ifine and avoid congestion.
Amajele aweZimbabwe njengezinye inhlangothi zikahulumende lawo ahlushwa ludubo lokuswelakala kwemali elizweni osokuchiye izibotshwa zingatholi ukudla okwaneleyo, izembatho kanye lezinye indingeko ikakhulu eziphathelane labomama. Phezu kwalokho, abesifazana balabantwana kumele bacuphelane khonokho okuncane abalakho ngoba laba bantwana bengela imali ekhangelana lendingeko zabo nxa besemajele emthethweni. Osebenza labesifazana unkosikazi Sibusisi Webhebhe uthi udubo lolu aluqalanga lamhlanje ngoba vele uhulumende ukhanya kakutshaya indiva ukuhlalisana kwabantu emajele. Uthi maningi amaqhinga angasetshenziswa agoqela ukusa abantwana basemajele endaweni abangahlala kuzo, ukunika besifazana balabantwana abamunyayo kumbe abazithweleyo izigwebo ze-community service kumbe benzela besifazana laba ama-open prisons lapho abangaphila ngcono labantu babo. Konke lokhu uthi kulakho ukuqeda ukuminyana okuyikho okuvame ukumemethekisa umkhuhlane wofuba.
Umlando kahulumende ukuthi ananzelele mbabona ukuthi wonke umntwana ugcinwe kuhle nxa umama engenelisi and nxa umama esesandleni somthetho uyukuthi uyajeziswa nxa amacala umntwana kakumelanga afele lawo macala ngakho ke lo mntana wakhe ayebe emthwele whether esiswini kumbe umntwana omncane kade emunyisa lapho ebotshwa kusekungumlando kahulumende ukuthi uyamgcina lowo mntwana ngoba kasela phela ezinye izihlobo uhulumende wethu nxa efaka umqondo ngendlela esingathi ngesilungu ngama-priorities akhe kuhle-kuhle angakwenelisa lokho
ingcwethi ekuhlalisaneni kukazulu zithi udubo olukhona ukuthi uhulumende uyagcwalisa abantu emajele labangamelanga bahlale khona zithi njalo akulasizathu sokuhlalisa abantwana balabonina abagwejiweyo emajele Uthi njalo uhulumende ulakho ukusebenzisa izigwebo ezingahlalisi abantu ejele ezifana lamafayini le-community service. Osebenza ehofisini ebona ngenhlala kahle kaZulu e-social welfare, unkosikazi Shila Manyathela, uthi okuqakathekileyo yikuthi abantu bangene emajele bafundiswe ukuhlalisana labanye ngendlela bese bephuma hathi ukuyafela khona ngemikhuhlane eyelaphekayo.
Kolukuthi ukurehabilitate umuntu kuyamsiza yena ngoba asizi yena yedwa phela lowo muntu uzabona ukuthi kona ngaba ngumuntu olemuhle and irehabilitation yomuntu lo isiza lalabo abantu abaselenkhaya and it's not their fault so mbona ngani irehabilitation will be the way to go
umthethwandaba waphezulu owe high court nyakenye ukhuthaze omanti ukuthi bangagijimeli ukugweba izibotshwa ukuthi ziyehlala entolongweni ikakhulu emacaleni amancane Ngoba umthetho udinga ukuthi abantu abonileyo bathole ithuba lokuguqula izenzo zabo babe ngabantu abaphilisana kuhle labanye hathi ukubavalela emajeleko kuphela unkosazana Emily Mpofu olumfo wabo obebothiwe eleminyaka elithumi lesithupha uthi kuqakathekile ukuthi labo abaqala ukudala amacala bese bancane afana lokutshontsha lokulwa banikwe ithuba lokuzisola baguqule impilo yabo kuselesikhathi bengavalelwanga emajele uthi ziqakathekile inhlelo zokufundisa abasemajele ukuguquka ngoba kuvamile ukuthi labo abavalelwa emajele bahle baphile impilo yobugebenga ngoba kuningi abakufundayo entolongweni lapho bevalelwe okubenza bachwale ngamandla kukanti nxa besebancane kulakho ukuthi bafundiswe indlela zokuziphatha
nanazelela ukuthi ejele khathesi abantu abakhona ngale and ikakhulu abantu abagcina bephuma khona ngale bagcina besiba yizigebenge ezedlula lokho abangene beyikho khona so mina ngibona ngani umbono lo muhle ngoba uyayenza ukuthi abantwana laba ababehayiswe ku social welfare ukuthi banikwe elinye ithuba elokuthi bazilungisise impilo yabo ngoba yibo ikusasa elizwe lethu leZimbabwe
umfundisi uNcube wengeze esithi kuqakathekile ukuthi izihlobo zalabo abasemajele baphathise ngokudla lezembatho ikakhulu ngalesi sikhathi uhulumende esehluleka ukuthola yonke imfanelo ukuze kwehliswe inani labantu elibulawa ngumkhuhlane wofuba
not only is it a shortage of space even lokudla akukho find ukuthi umuntu nxa esefakwe ku course yangkhona like i TB course ya they have to eat ngoba kuthiwa kuyalambisa kungamali okunyango so uyabiwana that but iswele in ukudla then after aku achieve it umuntu lo ngicina futhi esefile whereas nxa kade yayenza community service would avoid all those things and also lessen the burden on the state to cater for a large prison population
Nyakenye ijele yekhami yaba lezibotshwa ezingamathumi ayisikhombisa lanye, i-71 ezatholakala zilo mkhuhlane wofuba, kwathi kunani leli, amathumi amathathu lane, i-34, latholakala lilegcikwane lengculaza njalo. Uhlangothi lwezamajele, luthi lukhangelele ukuthi ukucubungula lokhu kwemajele, kuphathwe ngenyanga ezayo ekantulikazi. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Wezemidlalo lamhlanje ukuhlohla edlala engekho ekhaya kwasebenzele amaqembu amela ilizwe emidlalweni wenguqu abaphatheke kumdlalo yokudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yama-Olympics kanye le-African Youth Championships. Intathe ezindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu elimela ilizwe ucelela abesifazane le Mighty Warriors linqobele eZambia nge-1 kanya ngesonto esikolweni iHarare. Lokhu kutsho ukuba nxa sekuhlanganiswa lempumela yomdlalo wehlandla lakuqala lapho iZambia inqobe khona nge-2-1 khona le Zambia, iqembu leZimbabwe linqobe nge-3-2 ngoba umklomelo walo uhlohle iZambia ubalwa kabili. Iqembu lama-Mighty Warriors lizadlala leqembu le-Ivory Coast kusigaba esilandelayo. Kusenjalo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwama-23 lona libe ngutshikilo bhanqa 2-2 leqembu lapho sowabo eleSwaziland khona le eSwazini. Lokhu kutsho ukuba lalo lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano we-African Youth Championships Qualifiers ngoba imiklomelo le eliyihlohle khona le ibalwa kabili. Umdlalo wehlandla lakuqala uphelezi ngutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni esigodlweni iHarare. Iqembu leZimbabwe lizadlala leSouth Africa kusigaba esilandelayo njalo esingesokugcina esokudinga amaqembu azadlala kumncintiswano oza kuba elizweni leSenegal ekupheleni komnyaka. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu leChicken Inn selikhokhela ngemiklomelo emine phezu kwengalani yesigaba sePremier Soccer League. Lile miklomelo engama-26 ngemva kokunqoba eleBuffaloes nge-3-0 ngomgqibelo. Ngemva kwalokhu leqembu leDynamo selile miklomelo engama-22 ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leTriangle lona elikundawo yesithathu lile miklomelo engama-21 okulinani elilingana leli leqembu leHowmine leleChapungu. Kundawo yesithupha kuhlezi iqembu leCape United lona ele miklomelo eyi-9-1 ngemva kwalokhu leqembu le-Highlanders lile miklomelo engama-9-2. Iqembu le-FC Platinum likundawo ye-9-2 lile miklomelo eli-10-7 okulinani lilingana lele qembu leHarare City. Kundawo ye-10 kuleqembu leZPC Kariba lile miklomelo eli-14 lona lilandelwa liqembu leWange lile miklomelo eli-13. Iqembu leBuffaloes lihlezi kundawo ye-12 lile miklomelo eli-12 ngaphansi kwalokhu leqembu leWawa lile miklomelo eli-11. Kundawo yesithathu suka ngaphansi kwengalane kuleqembu leTsholotsho lile miklomelo eli-10. Iqembu leTsholotsho linqotshwe nge-2-0 leCape United njalo umqeqeshi walo uLizwe Sweswe uthi ukungabi le nkundla yabo kuyabaphazamisa kakhulu.
Kuvele kule disadvantage travelling every time particularly but angeke sikufake njenge-excuse yokuluza. We have to go back to the board and then work. This kind of game ebuyayo ukuthi siyaphosha njalo lokhu sokudlulile.
Ngaphansi kweqembu leTsholotsho kule qembu leFlame lile lile miklomelo eyi-9-2 ukuthi iqembu elijeke amanye wonke ngeledonko Sawmills lona elile miklomelo eyi-7 njalo elinqobe okwakuqala lokhu elingene kusigaba saphezulu lapho litshaya eleFlame lile nge-2-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-2-0 lePakistan kwimidlalo yohlobo lwe-One Day International ebidlalelwa khona lePakistan ensukwini ezedluleyo. Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angama-41 emdlalweni wakuqala obekhona mhla zingama-26 kunyanga kaNkwenkwezi. Laphinda ladliwa ngama-wickets ayi-6 emdlalweni wesibili mhla zingama-29. Ikanti umdlalo wesithathu obukhona ngesonto edluleyo awusabanga lempumela ngemva kokuphazamiswa liZulu. Ngimelesidwe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi uhlelo lwenu lumnandi, ngicela lingivulisele umama uMelda lo sisi uDoubt baseWange. Lo Mark Ncube osechinoyi, ngingakhohlwa uSifas Kashoko okobulawayo. Ngingathaba kakhulu lingayifunda, libe lesonto enhle, lisale kahle. Yimi uFrancis Ncube oseSouth Africa. Umlaleli wethu olobe ekhasini lethu leFacebook kuVOA Indebele uBrighton Sithole uthi ngiyabonga ngokuvunyelwa ukungena kuleli khasi, salibonani izihlobo zami. Olandela umlaleli uthi linjani basakazi abathandekayo, manje ngilo mbuzo, amapholisa azakhompaseta yini omama laba ababotshwayo for loitering, for prostitution? Igama lami nguThabani Maphosa eGweru. Omunye njalo umlaleli osilobeleyo uthi linjani basakazi, qhubekani ngomsebenzi, ngithanda ukubingelela umama wami uNakanikho eKezi lemuli yonke yangakithi, ngithi baduduze inhliziyo zabo ngobaba owasichiyayo ngeselowa Gweru. Lani lilakho ukuzwa yenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1202465031. 1 8. Lasebulenjeni liyasithola kukheli ethi voa.ndebele.com. Kufacebook sesikhona njalo. Usekelo lwenu luqakathekile ekhasini lethu eliphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.